So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni weStudio 7, ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2025, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sithi kube umbuso ukuthi lento beniyithenga indaba smoke out niyenzile kuba ubuninzi abantu ababantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazikelele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumuntu xa uyinkokheli
imdeni lesihlobo zabojekeja osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa namuhla ziphoselana aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende walelo lizwe.
Gama figures that they want new the teachers they are very low. Kwa manyama schools like in Jocholo, utuwa kwa nabantua na vifika upele FC, utuwa kwa nahambani lio tata ama school fees.
Izi kolo zivuliwe la musha, ula bantua na abanengi abangene disanga, ukufunda ngoba abazali babo, benga patali mali yezifundo lezo. Iparlamente yeMelika namhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathe intambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Imdeni lezihlobo zabojekeja osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa lamhla ziphoselane aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende ababezobona ukuhlengwa kwabojekeja laba. Imdeni yethesa uhulumende umlando wokwekela ukuhlenga kusese lesikhathi ojekeja abacatshangelwa ukuba balikhulu abafele emgodini lo okwenjiwa igolide. Uthuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
No, this will not be any. No.
Lo yomsindo lengcwaba ngxoza evuke ngesikhathi umphathi intambo ogada lwezemigodi umnumzana Gwede Mantashe kanye lo gada lwezamapolisa umnumzana Senzo Mchunu bezama ukukhulumisana lezimuli ebezilinde ukuhlengwa kwehlobo zazo labangane. Ngemva kwemfanekiso ethulwe izolo ebitshengisa izidumbu ezifika ikhulu zabotshekeja asebefele kulo mgodi, imuli lezithi uhulumende nguye ubangele imfa yalaba bantu ngokwehluleka ukubahlenga kusaselesikhathi. Unkosazana Zinzi Tom, olomfowabo olokhu ephansi emgodini, uthi kwazisa ubuhlungu ukuthi uhulumende wekele abanye balabotshekeja baze bafa esala ukubahlenga kanti futhi bebencitshwa lokudla.
Ifu yayisivile bangahambi silizwe lokuthi they are criminals. Bakhumbula ukuthi egqibeleni before I'm a criminal njengomuntu. Ngezingekho apha, even these thousands that have been spent, I don't think ngezizafikela kule zinga. Ngebe bakhuphile, then bababambe.
Ukhokhela lezimuli kumaqhinga okuhlengwa kwabotshekesha laba, umnumzana Johannes Qankase, uthe abalazo isikhathi sokukhulumisana labaphathi intambo laba.
Kodwa sithi kube umbuso ukuthi lento beniyithenga indaba smoke out niyenzile kuba ubuninzi abantu ababantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazikelele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumuntu xa uyinkokheli uyazi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu ingakhathalisekanga indaba yokuthi basuka kuwaphamazwe ekugqibeleni ngabantu bafana nathi ngabantu begazi nenyama.
Kodwa ke uMantashe walile ukuthi imfa yabanye babotshekesha laba ibangelwe uhulumende.
If you go and steal gold,
ungangena emgodini usiyantshontsha igolide, ngeke uthi kulo muntu olomlando nxa usufike wafela khona, umlando ngowakho lalo okuthumileyo.
Usenjalo uhlelo lokuhlengwa kwabotshekesha luqhubekela phambili. Selokhu luqalile izolo, kusiyajaya ihola lesihlanu ntambama namuhla bese kuhlengwe abaphilayo abaphose befike ikhulu 91 kwakhitshwa lezidumbu ezilula amathumi amane 43. Inhlelo zokuhlengwa bezilokhu ziqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni. Uhulumende uthi iningi labaphuma emgodini laba yizalwane zeZimbabwe lezeMozambique. Abahlengi bathi kuzathatha insuku ezilithumi ukuthi baphethe lolu hlelo Qede lapho bese uqala uhlelo lokudinga izihlobo zalabo abakhitshwe sebefile. Mele Studio 7 eStilfontein kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
The Voice of America.
Izikolo zivuliwe lamhla kulabantwana abaningi abanganelisanga ukufunda ngoba abazali babo bebengakabhadali imali yezifundo eyama school fees. Ababalisi abakhulumele Studio 7 bathi lokhu akumangalisi ngoba babuyiselwa emakhaya sikhathi sonke kuvulwa izikole. Baphinde bathi kukhanya ababalisi abaningi bahambile ezikolo kulandela ukwethusela kwabanye babo ukuba kabasoze benelisa ukuya ezikolo lamhla ngenxa yeholo eliphansi. Iziphathamandla zikahulumente zithi baningi ababalisi labantwana abahambe ezikolo lamhla. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Neva Nyahunzwe okunhlanganiso iProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ngingabuza from ama executives from ama various districts like ngikhulume lo mbalisi owebhinga hayi ngikhulume lo munye wejocholo and kathesi sewange government secondary school ababalisi babuyile laba abahlala esikolo and then abantwana ukukhanya hayi turn up namhla kade is very 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 low like ama figures kade ngiwanikwa lama teachers they were very low kwamanye ama schools like ijocholo kuthiwa kona abantwana befika kuphela ekuseni kuthiwa kona hambanini liyothatha ama school fees and then abaningi bangikhona abazange abaphenduke bekuthola kula abantwana abangu-20 or less from each and every class. Same applies lebhinga. Ama-form 1, they're supposed to have 2 classes, but out of ama-2 classes, wona lawo bekulama-18 girls kuphela kuma-dormitories. Abaningi ababuyanga kukhanya i-problem kuthiwa kona ngama-school fees.
Ye, sizwile njalo-ke uhulumende sithi ababalisi bayenelisa ukuthi bafundise bangasuka esikolo. Bayifundisa abantwana ngekhaya bakhona abakwenza khonoko
abaningi kanye these days sebekuyenza kayi because imali ukanye igovernment okwakathi esavela nje abakhulumi ngama salary increments but abalisa abaningi vele bayahluleka ukuthi umezela abantu ababa esikolo. So the only way ukuthi kanalawo ba raise imali ukwenza ama extra lessons ezindlini. So abaningi vele bangazuza isikhathi sona leso abantwana abafuna ukwenza ama extra lessons. Abaningi vele sibenza ama extra lessons vele siyabazi abayenza ama extra lessons uyadlula sibili kulama bench bebenza ama studies awo engine kambalisi.
Yes, ngathi kuyimalini ukuthi ufundise umntwana endaweni ezinjalo.
Ama individuals baya charge ama $10 per student ngenyanga. So uyabona labantwana maybe around 20 or 30 somewhere there we are dependent la lama areas angu kona lapha endlala kona mina ifanele ukuthi umbalisi oyedwa angaba labantwana abafika pose 10 kumbe 15 up to a maximum of 20.
Lowo ngumnumzana Neva Nyahunzwe omele iMatabeleland North kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esewange. IParliamente yeMelika lamhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Okhethwe ukuba umkhokheli wezomvikela umnumzana Pete Hegseth nguye oqale ukumiswa phambi kwedale lesenethi abebandla eliphikisayo lama-Democrats bembuzisisa phezu kwembiko yokuthi wake wahlukuluza owesifazana ngokocansi njalo watholakala edakiwe emsebenzini. Ukulandule lokhu, ama-Democrats amthwalise nzima njalo phezu kwamazwi akhe awokuthi amabutho awesifazana kumelanga aye empini. Kodwa abebandla likamnumzana Trump lama-Republicans bamncomile besithi ungumholi olohlonzi omele apasiswe lidale le-Senate. Ukuhlolisiswa kwakhe kusaqhubeka. Abanye abakhethwe ngumnumzana Trump abazabuzisiswa lidale elifanayo bagoqela umnumzana Doug Collins okhethwe ukuba ngumholi wogatsha lwabalwa impi olwe-Veterans Affairs, lo mnumzana Marco Rubio yena oza kuba ngunobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu ngalolu daba.
Okumele kuqale kubhekisiswe kahle ukuthi i-Senate iphethwe ngobani. Sizabona nje ukuthi ama-Republican azibambelala lokhana singathi yisway. Kuyavela ukuthi bakhona sila abazimiseleyo ukuthi u-Hegseth anqobe. bayafunga abanye sibukuthi hayi we'll make sure sibukuthi uza crossa elaye. So mbona sengathi kuzaba nzima kuzoba lokulo okuthile kodwa ekugcineni uzonqoba ngoba uTrump nangokwakhe ngeva ehlale iminyaka emine engekho ngaleso sikhathi ubengahlala ngaphansi ubesenza lokho esingathi uplotter ngesilungu ukuthi bezimelele lezo zinto ukuthi zizokwenzakala ngakho kuTrump lapha acathula khona kulunga abantu abangelandloni njengoba la engelandloni akusiyo into emhluphayo yena ukuthi uHexet ngumuntu oyaziwa ngokudakwa owaziwa ngokukhuluma amagama ababi ngabesifazane nje nangabanye abantu ngakho-ke mbona sengathi ubevele ekumelele ukuthi kuzaba khona abazafuna ukwala ngoba bazafuna ukumphikisa kodwa mbona ngani bazimisele kulokho mbona ngani hhayi uzaphumelela.
Uhulumende kaTrump umbona eminjani eqhuba njani nxa siqathanisa lalo oke waba khona eze ebe ngumongameli eminyakeni esanda kwedlula?
Ziningi izinto angaso zenze njengalokhu abekwenze kuqalene ngoba uTrump nangokwakhe uthe ngene embusweni bengalokhana singathi yinovisi engani akazi ukuthi uhulumende usebenza kanjani. Nabantu akade sebenza labo ekuqaleni bekungabantu abathole nje bekhona ku-establishment ye-America. Abanye bangikhona njengathi kuba khona kwenza ukuthi angaze enelisa ukuthi afuqe phambili izifiso zakhe ngendlela afukade sokwamanje ufundile isifundo njengoba ngengathi ukuqalene uhaya labana abantu abangathi singama-loyalists abantu aziyo ukuthi bayamfuna ukuthi abe phakathi laye aziyo ukuthi bayamsekela laye abathembileyo. Sibona nje ngama-appointments akhe lalokhe ewalethe ekuqaleni ukuthi hayi ukhetha abantu aziyo ukuthi bayamsekela abangelakho ukuthi bangambhoda ngamuva benze okunye okuthile.
Lo ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ohlaziya ezombusazwe ezimele ubexoxa lo ntungameli inkomo e-Studio 7 esebhilithane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umnumzana Raila Odinga wethekelela amazwe achiyeneyo kuzwekazi le-Afrika goqela eleZimbabwe edinga usekelo lokuba ngumkhokheli we-African Union Commission. Lamuhla wethekelele eZimbabwe lapho axoxe ngodaba lolu lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Odinga isiphathamandla sebandla eliphikisayo eKenya. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulomoya omkhulu lamuhla eCalifornia khonapha eMelika olakho ukwenza kuvuthe ngamandla umlilo osubulele abantu phose abangamachumi amabili njalo wabhidliza izakhiwo eziningi. ELeMozambique lithi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kusasa okuthiwa wanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu nyakenye. Kuzaqhutshwa umkhosi lo ngesikhathi kusanda ukubulawa abantu abayisithupha abatshengisele izolo emgwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho esolwa ngelibandla eliphikisayo ngowebandla eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane othi iFrelimo yaxelibezela. Inhlanganiso ye-Decide Electoral Platform ithi sokwabulawa abantu abedlula amakhulu amathathu selokhe kwethulwa impumela yokhetho lolu. Umnumzana Mondlane owabaleka kwele Mozambique wabuyela ekhaya ngeviki ephelileyo elokhe ekhonona ngempumela yokhetho. Mhlaka 5 kuyonale inyanga umanyana weSADC wazisa ukuthi uzathumela iqula elizaphathisa kunkulumo zokukhumisana umlotha eMozambique. Kodwa ingcwethi zithi ukuvumela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo iqula leli lingakaqali inkulumo lezi kumnika amandla awedlula akamnumzana Mondlane kwezombusazwe. Kusenjalo umphathintambo wezomvikela eZimbabwe unkosikazi Opamo Chinguri Kashiri usefikile kwele Mozambique ukuyathakazelela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo emele umongameli Emmerson Mnangagwa okukhefu. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Inkinga yokuthi uyahambelana yemicabango lengqondo ebelisebenza kuthade ukuthi gabala sifiso sokulungisisa uDlakela. Ukuthi bona sebezithembisile nje ukuthi kuza kuba le mpi ba labantu abaphikisayo bavele bathi bona basoze bayekele ukungabanqoda. Ngibona ngathi mina sokuphambanisekile lapho ngaye bahleli phansi labantu abaxabanayo baqala balungisa oqala kungakakhulunywa. Okokugcotshwa yikho ngibona ngathi uDlakela
uzakebeiphambili. I-SADCI yayithe ithumele abantu ukuthi bayiphathise ukuthi kukhomiswane umlotha. Kwakukhangelelwe ukuthi laba bantu babuye lempendulo mhla ka-15 okokusasa. Le ubona ngathi kuyini okwenzakele lapha njengoba bengakabonakali abakhokheli be-SADCI besiyazama ukuthi babambanise abantu. Sesizwa ukuthi i-panel of elders izakuya eMozambique ngemva kokuhlaliswa kukaChapo. Akusoze kuphazamise na ukukhulumisana nxa omunye esehlalisiwe.
Kuzaphambanisa kakhulu ngoba lapha bafuna ukwenza singathi khona i-template i-style yana abayisebenzisa eZimbabwe ukuthi umgabe waqala wagcotshwa basebebizela i-GNU. Yikho bafuna ukusebenzisa i-template yakhona ngoba kungasebenzi. Akusoze kuguqule ulaka kumbuDlakela elikhona vele sokubhamanisekile lapha befuna ukuthi naye baqale bakhulumisana babantu bakhulumisana umlotha. Kodwa kwakhathesi ngibona ngathi ukuqala bagcobe uChapo ikwenzela ukuthi bamnike esingathi ngesikhiwa i-competitive advantage ukwenzela ukuthi abe ku-position of strength. Kodwa ungathemi zeZimbabwe eMozambique asoze kusebenzisa uZulu vele uhle wathinga kakhesi.
UZulu engaba la mandla okumisa ukugcotshwa kukamnumzana Chapo na kusasa.
UZulu kathuzi abe la mandla ngoba hantsi bayibona bona bayesebesebenzisa imibhobho. UZulu kasuza aphumelele ukuthi ayevalela ukugcotshwa komongameli. Kodwa nje uDlakela labe lokhu esenzakala ngoba mbona ngathi ngilo uzakwenzekela ukuthi yena umundla nina uzawuthi lami sengigcotshwa ngapha ngabantu wami. Yikube sebezathumizela amasusa khona. Ngibona ngathi kusasa emfowethi kuza kuba lokufa lokuphilileka lokuchitheka kwegazi.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya olandela izombusazo enjalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa esecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseHarare. Osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa uchayelwa ihlombe ngabaningi ngenxa yekilinika owayisungula ngomnyaka ka-2018 eHarare eyokusiza abesilisa kwezempila kahle. Njalo uthi kuningi okungenziwa ngabasakhulayo ukuze labo bephathise ezigabeni zabo. Kubika uTobias Mutsingwa.
UBen Germain Ncube wasungula ikilinika yakhe ebizwa ngokuthi yi-Men's Health Clinic efuna ukunceda abesilisa. Ukhulume leStudio 7 ngohambo lolu.
Ngingaqali lo msebenzi engiyenzayo ngahamba esikolo uthi ngibe ligqwetha. However, ngithe sengiqedile esikolo inhliziyo yami yayifisa ukuthi ngibe ngincedisa abantu ngendlela etshiyeneyo. Lokho yikho okwalethayo ingqondo eyokuvula isibhedlela samadoda.
Kodwa uNcube uthi kwakungalula ukuthi iphupho lakhe lokunceda abesilisa ngezempilakahle lifezeke.
Okokuqala bengingela lwazi olukwanileyo, bengingazwisisi sibili ukuthi ngizakuhambisa njani ukuthi siphuthe. Okwesibili, izimali lezinye izinto ezazifunakalayo bengingelazo.
Ikilinika kaNcube eseHarare inceda amadoda labafana endabeni zonke ezimayelana lempilakahle yabo egoqela eyemzimbeni leyengqondo. Uthi okuqakathekileyo ngekilinika le yikuthi akubandlululwa muntu, njalo abesilisa bayakhululeka ukukhuluma ngendubo zabo zonke kungela kuthonisiswa. Omunye osakhulayo ohlala eBeogravia eHarare ongathandanga ukuthi ibizo lakhe laziswe uthi wancedakala okwamagama eMen's Health Clinic.
In 2003, I discovered that I had STI, but in our general clinics, Mbema hospitals, ngayakhona kusesimeni engingangikuso, bayakuhleka kumbe bayakuthethisa, yikho ngingayanga khona.
Unkosikazi Mavela Simoyo yena ocubungula indaba zezigaba ezimele uthi inyathelo elathathwa nguNcube liyancomeka.
Balutshwana abasakhulayo abacabangi ukwenza okwenziwa ngubhemi lokho. Ngokumemetheka kwezidakamizwa these days, it's hard for me ukubona abanye ontanga beqinisela ukunceda uZulu.
UNcube uxwayise abanye abasakhulayo ukuthi bengayekeli ukugijimisa amaphupho abo.
Ungathola into oyithandayo uba le passion and passion lay iyakunceda ukuthi ubuloke uzame ukuya phambili. Njalo ke ma usitholile leyo nto oyithandayo, dinga abantu abangama ngawe. Ingaba yimuli yakho and i-support ibuya ngendlela ezijiyeneyo. Lezi zinto zinganceda kakhulu abasakhulayo.
Abesilisa abedlula inkulungwane sebancedakala eMens Health Clinic, njalo kukhangelelwe ukuba inani lamadoda elidinga uncedo ikakhulu kwabasakhulayo lizaqansa ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle, okuyikho ingcwethi kwezempila kahle ezithi kubangela izifo ezichiyeneyo. UNcube wayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, njalo usekhethwe ukuba angene kuhlelo lweJuke Emerging Leaders Institute. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Inkampani elima njalo ihiqize ishukela eTriangle Limited lamhla imemezele ukuthi simisa umsebenzi izisebenzi zayo kusukela ngenyanga ezayo kusiya kweka August ngoba ingasatholi inzuzo. Embikweni ewethule lamhla inkampani le ithi selokhe uhulumende wasusa umthelo we-VAT yeshukela layo ayisenelisi ukuthi iwuthole kumpahla ezisebenzisayo ukwenza lelo ichukela. I-Triangle Limited yona elugatsha lwenkampani ye-Tongia Toilet ithi phezu kwalokho ichukela labo lincintisana lalelo elichiphileyo elingena elizweni lingabhatalelwanga i-VAT, okubangela ukuthi kube nzima ukuthengisa elabo. Inkampani le ithi zisebenzi lezi okungaqanjwanga inani lazo njalo ezise-Triangle le-Hippo Valley zizamiswa umsebenzi ngamahlandla amathathu, elakuqala ngenyanga ezayo ekaNhlolanja, elesibili ngoNkwenkwezi, elokugcina ngoNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe.
Isihlala sithi ukuthi abantu asebesemsebenzini abachathiweyo ngamakhampani okuthiwa informal employment eZimbabwe la sebengaphansi kwe-10%. Buhlungu kakhulu nasesendaba ye-Triangle. Akucaci futhi ukuthi ba-retrenchwa, kukhulunyiswa nokwafikiswa nangaphi. Into yokuqala le sifuna ukuthidingisisa. Njalo futhi ungananzela, nxa sikhuluma ikhampani njenge-Triangle, uyabona futhi ukuthi lezi zisebenzi ezinye zihlala khonapho ekhampanini. Izisebenzi ungathola zibe le minyaka eminingi zihlala ekhampanini. Kanti esinxa sebethe bamiswa umsebenzi, sibona uhlupho lokuthi baphuma bengakwazi bayaqonda. Sananzela abanye engxenye yabalazinhle, abanye phosele miza abalayo, so baphuma besiya ngapho. But sekunazelayo ukuthi phela nxa kungavalanga babhatha i-VAT leyo kwathiwa uhulumende wayimisayo ukuthi ingabhatalwa. Besikhanele ukuthi lokho kube yindlela ekuncedisa amakhampani ukuthi ngaleyo ndlela babe nemali abangayisebenzisa ukuthi bancedise izisebenzi. Ngalesi sikhathi esiphila kiso impilo enzima kanje, akuvumi ukuthi abantu bephongelahlelwa imisebenzi kalula. Kufanele masinya kungenele ingatsha zonke, amanyunyeni angenele, uhulumende angenele.
Ungathini ngekusasa yezisebenzi? Sesikhangela ukuthi kulempiko yokuthi akhona njalo amanye amankampani angavala ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe.
Okutshengisa ukuthi umnotho welizwe wethu awumanga kuhle, ususenza ukuthi amakhampani phose adonse nzima. Amakhampani la lo mkhuhlane omubi, nxa sebefika eso sigaba bona ngathi abantu abalula ukuthi bafuqele phele nezisebenzi ngokusihlupha khona. Uzabona abanye abanye bazaqhubeka bekwenza bebhatha indleko zakhona, kodwa sebefuqela izisebenzi eceleni. And siyathi xa bezifuqela eceleni bathi lezisebenzi yenga zithenze phakathi abakhuluma ngayo ayisiyo mali. Sikhuluma kanje unyaka uyaqalisa, izikolo ziyavulwa, abanye ngabaqalisa izikolo ezintsha, abanye ngabaqeda form 4 ngabantu abakhanya baye ema-university. So kuthi abantwana sokuletha le ngxabano nje okungasusani kufemili, ngoba ngxabo okulanjwa khona kuba nohlupho. So ke sibona ngathi ufanele kuqiniswe sibe nale ndaba ye-Tripartite Negotiating Forum engenisa uhulumende, ibuye ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqhathi. njalo lohlupho esazilikhuma yilo ukuthi engxenye okunye okungathi kuyasiphazamisa yikhona ukuthi amakhampani athenga impahla ukuthiwa yi-raw material bathenga ngemali yangaphandle emelika. Nxa sebethengisa njalo umthetho futhi ukuthi abathengise ngemali yalaphi esithina i-RTGS. Khona kona sibona ngathi ngokunye phose okwenza amakhampani agcine engxenye engathi anyamba inhliziyo egcine engasafuni ukuqhubeka. So engxenye kuhle ukuthi uhulumende yangenele labo nxa sebeyithengisa kube njengalokho. And okhona kunxa ukhipha izisebenzi ungezela abantu abadubekileyo, ungezela abotsotsi ezitaradeni, kuzabuya futhi kusibhode ngalo kusithwalise nzima. So kulezi kliwo ezinezenza ngathi aziphatha abantu kuhle, sezifuna ukusesha abantu ngenxa yendlala.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe, wabexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7, sanibonani sebenze Studio 7. Bakithi siyakhala kuze indawo abantu bathi uhulumende president yenza kuhlumela buyele ahlala iminyaka enjani njani, kodwa thina uhlupho lwethu njengabalimi asithi upresident usithwalise nzima ngoba akula muntu ongasebenza umnyaka uyephela engaphiwanga even i-R5 kanti umuntu luyabe sidlani khonapho nxa isebenza. Sifaka amabele last year ingoluyo lakhathi sasikabhadalwa kusasizikolo ziyavula abantwana ziyabathengela ngani amabhuku ngoba thina singabalimi sihlala emasimini. Ayikho enye into esiyenzayo, sithengisa imbuzi kokuphela every year ngoba since upresident nangakuwaqala ukungena esikhundleni akubhadala kwethu kunzima. Kungigabe sasingazake sidlale ikhisimusi singabhadalwanga badala. Sasithi sidlala ikhisimusi sasibhadalwa futhi ngemali ayingamanamba. Sasidlala ikhisimusi imali yethu silayo, kodwa khathesi sidlala ikhisimusi abantu bethu bengadlanga. Njalo abantu abaningi bagcina abantwana bazintandane, abantu bethu basiyele abantwana. Nxa umntana khe lo ngingasamisesikolo kodwa sithi ngingumlimi ngiyabe ngileqiniso yini.
Banani balandeli beStudio 7, hayi thina siyaphila. Siyaphila mbona nje lapho uThabo ngomphakade eplazini kapresident uMnangagwa ethi khona ufuna aqhubeke esembusweni. UThabo nguvele lo muntu yizani. Yizani uThabo, abantu besiNdebeleni bayasiyangisa kakhulu ukuthi yibo abachitha izinto. I-CCC yayizwinyile kuhle amasithi emaningi. UThabo wangenela wachitha ngoba sediziwe. UThabo kathesi usevoxe wavoxa i-CCC seyiqedile. Sekusemgcekeni ukuthi vele nangowezani. UThabo ngowezani, ngowezani uThabo lo. Kodwa ingqondo yakhe iyimbi ngoba abantu beZimbabwe bathwele nzima.
Uli kaStudio 7 njani? Sifisela umnyaka omutsha sonke. Hayi, ilizwe leZimbabwe kunzima bantu. Indaba yamanzi le mina vele ngokuyizwa kwambili ngizizwela nje ulimi lwepolitics kuphela ikwenye into. Siyazi ukuthi nje ungabona iZimbabwe sukulokusuggesta ukuthi hayi lokho kujwayelekileyo akumiwe kuqala uhlelo olutsha. Ukhona omunye osefuna ukudla khonaphana. Yabona indaba yokuthi i-council iyekele upha abantu amanzi sukufuna ukubuya abanye abantu abavela kwezindawo. Hayi, ngamazwi abuhlungu anzima abonisa umnyama kuphela phambili. Mhlawumbe uJoseph Chuma labo gawule yiyo kuphela abazayo abazoza bekhululekile bekholisa kule nto ekhulunywayo. Kodwa ngiyazi umphakathi uzawubuhlungu kakhulu. Ukhona vele usifuna ukuthi aze ngaphana angenise isihlobo sakhe ngoba ungenise abanye abantu abazabe bezokudla izimali kuphela. Singakhangela indawo egodini kobulawa kwathi khona hayi number one bazolungisa igodini yabulawa le ndawo kuze lamhlanje kukhulunywa ngayo. Isibhedlela sikankomo kakhulunywa ngakho. Umgwaqo wenkaya kuningi kwakhulunywa sokuthole ukuthi zwi.
Labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kulive Talk lamhlali khumbule kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa vulwa kwezikolo luyalandela ke lolu hlelo. Hayi ke isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.